last time kwaba le lokuzeni yabo Clinton lo Trump wakhala o Clinton bethi ama elections are rigged encetswa labane o Trump abencetswa iRussia khathesi njalo awakwakathesi kube ingcekeza ingcekeza simile iphindwe kanenginengi ukuthethisana kwabo besiya khona phana ekhethweni besenzani le ndlela uTrump ayala ala ngayo ukuthi impumelelo leyi lokuze abaqale bona belungise babo ama electoral reforms ukuze bebe isibonelo esihle emhlabeni jikelele njengoba nabezithi yibo bakhokhelayo kweze democracy lapha abaqale bona kathesi ke bayangekile kakhulu okumangalisayo laba bantu ngokuthanda ukungenela izintweni zabanye kathesi ke abavume phela ukuthi ukhetho lwabo aluhambanga kuhle bona ngokwabo nxa kunjalo bona uTrump bona bazithi bazingcintshi labo Jobide nabayibo abathatha izidera abaphuma egcekeni kathi sibathi ukuthi ingcekeza yabo le ephumileyo le bathini abasichiyeke kathi silathi sizenzele okwethu ngoba labo okwabo kulamabalabala kungcolile njengakhona okwabahlala besitshela ngakho thina okwethu ngokunjalo lapha mbona kulesifundo esithile esokuthi umuntu odliweyo ekhethweni uthi ukhethweni utshontshiwe umuntu wonke odliweyo ekhethweni uthi ukhethweni utshontshiwe so ngakho ngokunjalo abantu abadliweyo abe-opposition lapha bagijime besiya kibo kathi sangazi ukuthi bazagijima besiya ngapi
Isibone ugatsha lwabesifazana kubandla elibusayo ele-ANC kwele South Africa bekhuthaza uhulumende kaBiden ukuthi esule izijeziso ezetheswa ele-Cuba yiMelika kanye lalezo ezafakelwa amalunga e-ZANU-PF lithini ngalokho.
Kuyajabulisa ukuthi iANC siyayibongela thina njengeZimbabwe ukuzinanzelela ukuthi ibonise laba bantu abasethulela izijeziso zenotho ikakhulu nxa sokulabo abantu abanjengabo Harris ukuthi babe bananzelela ukuthi thina njengeZimbabwe asidingi ukuthi sincindezelwe amanye amazwe anjengabo America njalo sesithembe yena owabantu bona babangenile kodwa ke engani kuyangikhathaza nje ukuthi uBiden waba ngomunye wakhona siwasethulele izidera uBiden ungomunye wakhona ama-senators usenator ngalokho ngaleso sikhathi engusenator nguye walwisa ukuthi sithole izijeziso lezi so angazi ukuthi kwathi sikuzangezelela kumbe kuzadala omunye umehluko omunye othile but ngiyayibongela kakhulu i-ANC lokuthi ikhuthaze ukwesula kwezijeziso zenotho eZimbabwe ezethulwa yi-America kunye le-Cuba iCuba bakithi abake besixolele laba bantu kulathi sizimele singamazwe sizenzele okwethu okuqondane lathi ngokuzibusa okugcweleyo uncindezelo lolwabalalo lufana lelo ncindezelo lwalukhona lwezigqili lwe-slave trade abalwenzayo abangasoze bexolelwe ngalo.